mystical chow. Mystical chow, young apow.
Guga luchona ukubona abantwana besikolo becula ngendlela ehleleke kangaka okuveza uba amaphahla la alesiphiwo ngempela. Badume kwamagama eVictoria Falls ngemculo yabo yetshenelo kugida kwabo lokho bangenayo kuzokulibazisa uZulu eminyakeni esithupha edlulileyo.
Sina amagama ngonkosenhle lo nkosilathi Ncube, singamaphahla sizalelwe khona lapha eVictoria Falls, sifunde eChino Timber Primary School lapho ke ade sigida khona lesichikitsha singakaqalisi okokuhlabela. Kathesi siyenza iA level sise Mosi Oyathunya High School lapho okuphakamiselwe khona phezulu okwethu okomculo uMr. Roland Smanda onguye umphathi isikolo wethu.
Ngobuciko babo bayenelisa ukupheka umculo wabo ngapha betshaya ibhuku njengebhuku.
Esi sikhuluma sisenza uform 5, sisenza ama-art top kusitsho ukuthi singama-kings. So sathi sathi thina top kings.
Ipewe ngukhatha udlala izingane yabantu usithi wena ungumuntu kanje muzaphela ubuntu kanti ukamba njani wathi yena ngutheroto uphila impileto.
Lama album amabili elinye salenza ngo-2017, elinye salenza ngo-2019. Esalenza ngo-2017 libizwa kuthiwa Levora Chinja, and then esalenza ngo-2019 libizwa kuthiwa Ukufa Kuyabuya.
Abasakhulayo iTop Kings iyaphatheka ekusebenzeni labanye abaculi labapheki bemculo etshiyeneyo.
Sisebenze lama studios atshiyeneyo sihlanganisela eyakobulawayo, sakholaboreta lomadlela usikhobokhobo ingoma layo ekhona khonapho kuma singles collection abizwa kuthiwa uMelisa. Esayichaya laye ibizwa kuthiwa umama wengane.
Abantu bakwamukele ngamandla njalo ngothando langezifiso zabo zonke ukuthi sifike lapho thina esifisa ukuya khona.
Hamba nabafana bamama top camps ongamabhike akwami lokho akufeli
ungangisiya ngedwa lokala luba.
UZulu weZimbabwe ukhanya ewukhwabitha ngempela umculo weTop Kings. Unkosi enhle lonkosi lathi bakhuthaza uZulu ukuba abasekele kanye lokuthenga umculo wabo.
Sicela ukuthi liyaleli sisekela ngamandla lathi sizaliyenzela izimanga asikaqalisi. Lapho elingasibamba khona kuma social medias kuFacebook it's the Top Kings Music, Twitter Top Kings Music, Instagram Top Kings Music. Inamba zethu ze WhatsApp 0774696222 and then ku YouTube it's Top Kings Online. Siyabonga.
Nabafana ababili abalisiphiwo samabhuku kanye lokucula ngobunono obukhulu bona bengamaphadla unkosi enhle lo nkosi lati Ncube iTop Kings. Yiba besilabo kuhlelo hoza hoza Friday phela sonto emnandikini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ungangisiya ngedwa lokala luba ungangisiya tatwa.